Lomlayo wethulwe encwadini elotshwe ngumkhulu wamapholisa upolice commissioner Godwin Madanga othe amapholisa azasebenza insimbi lezi azabotshwa avalelwe ejele. Lokhu kuza ngesikhathi ukusetshenziswa kwalezi nsimbi ukuvimba izimota eziyabe zibalekela amapholisa sekudale ukufa kwabantu njalo abaningi balimala kakhulu kwenye ingozi edolobheni leMtare. UZulu uthi isinqumo esithethwe nguhulumende esokumisa ukusetshenziswa kwama-spike yinto enhle ngoba lokhu kuzabulalisa lokulimaza abantu abangela macala abavele bethwele nzima ngodubo lokusilela kwezimota zokuhambisa. Umnumzana Libert Chirumo olula amalungelo oluntu uthi amapholisa abesephula amalungelo kaZulu ngokusebenzisa ama-spikes.
Mina indaba leyo ukuthi sebevalise ama-spikes ngithabe kakhulu ngoba kuyinto enceda thina esigadayo imithova yena leyo ngoba uzukwa ngona katholakali njalo akusayesabisi ukugada imithova ngoba abantu besebesifa. So ngezinye indlela uhulumende ubonile ukuthi impila kahle yabantu babo iqakathekile kulokumisana kwezimota ngama-spikes ngoba bekudala ukubhewuka lokufa kwabantu abaningi.
Uqhubeke sithi kumele amapholisa abhale phansi inombolo zemota bazisebenzise ukudinga imota ezibalekayo kulokuvimba ngensimbi lezi.
Ngithabe kakhulu, ngivuke ekuseni ngibona iphephandaba libhalewe khona okwaha, ngithabe kakhulu, ngiyabonga. Abahlale benjalo, asifuni ukuwabona ama-spikes, asifuni ukuthi okwayenzakala eMtare kuphinde kwenzakale eZimbabwe, asifuni abantu befe, siyathaba. Ama-spikes vele besingawathandi, besingawathakazeli.
Umnumzana Dafatha Mlilo yena othi insimbi lezi zake zajikwa ephakathi kwenye imota esithi uyasijabulela isinqumo sokuba zingasetshenziswa.
Indaba yamaspike leyi, indaba yamaspike siyathaba kakhulu ukuthi amapholisa aseze akwanisa ukuthi ayibhange. Indaba leyi ayivunyelwe laseyayikhuthi ukuthi kuthiwa kuyenzakala ukusebenziswa kwamaspike. Siyabonga kakhulu lokho okwenziwa ngamapholisa, kodwa sicela ukuba kwazi ukuthi laba izimuli ezelaba abafayo ikhombi yayivela eMtare ipolisa lishiye ispike bazayenziwani, bazakhompensethwa na or kuyathulwa kushiye kunjalo njalo le polisa lelo sicela ukubakwazi ukuthi bazayenzani ngalo.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Lisa Nala othi amapholisa abesisiba ingozi kuZulu ngokusebenzisa lezi nsimbi.
Siyabonga shuwa ngokubhanwa kwama-spikes lawa ngoba iindaba zama-accidents bese ziziningi kakhulu, abantu besifa ngenxa yokujikelwa kwama-spike emoteni ehambayo. Siyabonga shuwayi, siyathokoza.
Amapholisa abesebenzisa lezi ndlela kulandela isinqumo esabekwa lidale le-High Court kumnyaka esanda kwedlula esokuba insimbi lezi zingasetshenziswa ukuze kubanjwe abatshayeli abayabe bebaleka lapho bemiswa ngamapholisa. Kodwa lesi sinqumo bese sibangela ingozi eziningi zomgwaqo okuthi amapholisa agcina ebulalisa abantu abangelacala ikakhulu abantwana besikolo abayabe begade izimota lezi emadolobheni lapho okuvele kulodubo lokusilela kwezimota zokuhambisa ukuya emsebenzini lokuphindela emakhaya. Kulandela ingozi eyenzakale eMtare ebulele abantu abane yalimaza abaningi, uZulu uhlaye umkhosi okubangele ukuba lababona ngokulondoloza kwamalungelo oluntu lamalunga edale ephalamende bakhuthaza uhulumende ukuthi angenele wakhokhelela ekwethulweni kwesinqumo esitsha ngusikomishina wamapholisa uMadanga. Inhlanganiso ebona ngamalungelo abasebenzisa imithova lamabhasi e-Passengers Association of Zimbabwe, PAS, ibisemizameli yokuphanyeka udaba lolu emthethwandaba isola ukusetshenziswa kwensimbi lezi. Ngimele isidu 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.